So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 2 kuLwezi 2018 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
amalanga amabili azilileyo sivakashele neziliwane ezifika 16 endaweni yemiyombo iziki yayizilile zazise amadonga amabili enkomboni emapostolini ngalo.
Izakhamizi zedede zithi sezihlalela evalweni ngenxa yezilwane ezifohle eWange National Park ezihamba zisidla izifuyo.
Fuel kulezi nsuku siyithola ku black market lapho yabe idura khona. Njalo ama space shops abafuni ibhondi bayabe befuna iusa kumbe irand. Yikho lathi sesithi kube idola ngoba singekela ukwenza njalo imota zethu ziyakufa. Sethuleke ukuzilungisisa.
Abemichova eGwanda sebekhuphule imbadalo isuka kumachumi amahlanu i-50 cents isiya kudola elilodwa. Umongameli weMelika uthi useqinisa imithetho ephathelane lokudinga ubuphepheli kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zedede zithi sezidlela evalweni ngenxa yomhlambi wezilwane ezifohle eWange National Park zangena emizini lapho ezihamba khona zisidla izifuyo. Izakhamizi lezi zithi ababona ngokugcinwa kwenyamazana zendle kumele bangenele baxotshe izilwane lezi ngokuphangisa zingakabulali abantu. Ukansila wetete umnumzana Stanley Torima utshele uChris Gande weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Lezi nsuku lukhamba vele lusiba west because amalanga amabili azilileyo sivakatshelwe leziliwane ezifika 16 endaweni yemiyombo. Iziki yayizilile zazise amadonga amabili enkomboni emapostolini ngalo. So hayi inyamazana leyo yethwa isilwane vele sisithwalisenzima esigabeni sona lesi esedi.
Manje njengoba usithi wena bezifika 16 ezifikileyo khonapha akula muntu yini olunyiweyo?
Akula muntu olunyiweyo but into esiyisabelayo ngeyokuthi muzono zizayehluleka ukubamba inyamazana kumbe izinto ezinjengamadongi kumbe inkomo zihlangana lomuntu evele esitimeleni njengoba ukwazi ukuthi edete lapha abantu bayahamba obusuku abanye bevele esitimeleni abanye besiye esitimeleni. Ngokubona kwami ngibona ngathi kuzaba le ngozi enkulu one day.
Manje izilwane zona lezo ziyabe zivela ngaphi zize zifike khona ngapho? Kutshengisa ukuthi ziyalamba yini egangeni?
Kutshengisa ukuthi zingaba sezikhulile zingasakwanisa ukuwenza njani ukugijimisa inyamazana lezo emele ukuthi ziphile ngazo. Eyinto eyenzakalayo ngeyokuthi edede kulezifuyo ezinjengenkomo sometimes ziyangena mbishana ejeni khonaphana zisiyonata amanzi esiwezi. So nxa seziphuma khonapha ngiyabona lazi izilwane ziyalandela umnuko lowana zize ziyothi lawo enkomboni. Yenye into ebangele ukuthi izilwane lezi zize zifike enkomboni but kakhulukazi angikwazi ukuthi into bangayiyenza kusekuze ukwenzela ukuthi izilwane lezi zingabuyi bangayenza kanjani. Lezi ezintathu zike zafika zisize amadonga abelayini research babona ukuthi zavele zizarira. So zivele zizarira mina njengokubona kwami is there way to isolate one of them either to kill one of them as they're going to be scared ukuthi zibuye lapho kulabantu khona but lezi ezingu-16 njengoba sazibonela kulapho kulamanzi khona dizane lemiyombo kutho ukuthi zazizihambela ngenxa yokuthi amanye amalojeti lawa asegangeni njengayo naleyo imiyombo but imiyombo ngawuke wafike edete imiyombo is that close to the community area.
Labo abagcina inyamazana zendle abe-national parks bathini ngodubo lona?
Vele ingoma yabo yiyona le yasuku zonke ukuthi we must learn to live in harmony with nature but yabona ukuthi inkinga ekhona when nature goes that far trying to live with the land, akuna harmony iyabe isikhona khonapha, because ngiyakutshela one of the days uzakuruma lami futhi sokwenzakala ingozi enkulu, because ngiyakwazi futhi kuzathi ngakwenzakala ingozi enkulu. Abe-parks vele bayasithi abantu bejeje sahlala duzane ngegame, sise-game vele kumele ukuthi sikhangelwe ukuthi sihlangane lenyamazana kumbe inyamazana sihlangana labantu lapho abahlala khona. Mina ukubona kwami bona ngathi kule ngozi enkulu kakhulu okuthi sizalahlekelwa le mpilo yabantu. Usakhumbula umnyaka lowana safika to an extent yokungena e-reserva echejo khonaphana sachaye umntwana esilwane wase wawoma khonapho. So akula lutho engathi olutangible engathi abantu be-national parks abagcina inyamazana bayayenza ukuvikela inyamazana ukuthi zingaphambanisi impilakahle yabantu, because anzake ngibonele zamasambileni ungabafonela baza kushela ukuthi ifonele zingabuya.
Umnumzana Stanley Torima ngokhansila kamansipala weDede. Abanikazi bemichova eGwanda sebekhuphule impadalo yokugada ngokuphindwe kabili isuka ku-50 cents isiya kudola elilodwa. Lokhu sokubangele ukuthi abasebenzayo abanengi kanye labafundi bakhethe ukutshaya ngezika-Adamu. U-Albert Ncube we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imule labantu abayisithupha kumele ibe lamadola angamachuma isithupha $60 ngeviki kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu nxa izasebenzisa lezi zimota ezithovisa edolobheni leGwanda. Kungenani lokuthi amalokitshi aseGwanda aseduzane lapho kuqathaniswa lamalokitshi akuBulawayo, osomathekisi bakuleli dolobho sebevumelene ukuthi bakhuphule imbadalo yezimota zabo iye kudola. Kungenani lokuthi imithovo yakuBulawayo ingamasenti angamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 cents. Umnumzana Bekezela Madumo Fuzwayo unobhala jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda uthi ukukhuphuka kwembadalo yomthova lokhu awuhambelani leholo elitholwa yisebenzi.
Ukhumbula ukuthi umuntu unxaye labantwana besikolo kusuka yena labantwana abangithuma ebhilo mama bengu-4 endlini besiya emsebenzini nsuku zonke, kusho ukuthi ngelanga ku-transport kuphela basebenzisa $8, inyanga isiyaphela $240, kanti kuholwa malini othi abantu bengaze bebulalana kanjalo.
UMaduma uthi baqhube emhlangano lezakhamizi bathatha isinqumo sokuthi kufakwe izimota ezinkulu ezifana lamakhombi ezizajova eGwanda kukhitshe lezi ezincane ezohlobo lwama-fun cargo lama-wonder fit.
Sivumelana ukuthi awenze ukuthi kuchajwe imali engako kobulawayo umuntu esuka edrobheni ese-Country Park ebhadala 75 cents, bese sicele abalemota ezinkulu abamakhombi lama-grand via ukuthi bengene edrobheni bezenza ama-taxi phakathi edrobheni bechiya imota lezi ezincane. Bakhanya bevumelana lathi ukuthi hhayi zona ezabo imota zingangena bangasebenza nge-50 cents yena le ekadivedi charge kunokuthi abantu bebhadale amadola uma ngomncane kangaka.
Loba nje intengo yamafutha ezimoto engakakhuphuki, osomathekisi bathi ukusilela kwamafutha la kudala ukuthi bagcine sebewathenga nsitha ngentengo ephindwe kabili. Umnumzana Meluleki nathi ngomunye wabosomathekisi eGwanda njalo uthi ngaphandle kokusilela kwamafutha intengo yensimbi zokulungisa izimota isikhuphuke okumangalisayo.
Fuel kulezi nsuku siyithola ku-black market lapho yabe idura khona, njalo ama-spare shops abafuni ibhondi babe befuna i-USA kumbe i-Rand, yikho lathi sesithi kube yidola ngoba singekela ukwenza njalo iimota zethu ziyakufa sehluleke ukuzilungisisa. Yona uhulumende uthi ibhondi i-1:1 le-US dollar, kukanti ku-black market le ibhondi lireythwa ngenye i-rate ehlala itshintshile ngazo zonke izikhathi futhi i-rate yakhona iphezulu.
Ukuqonga kwembadalo yezimota lokhu kuza ngesikhathi uhulumende sethe uzolwabekezele azimisele ukuthwala amagabha avuzayo lapho esalungisisa ezomnotho. Iningi lezitolo ezithengisa insimbi zezimota azisayamukela imali yohlobo lwama-bond notes, njalo impahla sezithengiswa ngemali yakwamanye amazwe ebalisa amadola kweMelika leRandi laseSouth Africa. Ngimele iStudio 7 ngisemajawondeni eGwanda. Ngingu Albert Ncube.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhuthwa yileli thuba. Okuningi kuyalandela.
Umfundisi Walter Magaya uxolisile kuhulumende lakuZulu weZimbabwe izolo phezu kwesimemezelo sakhe asenze ngesonto esokuthi usethole umuthi wokwelapha umkhuhlane wengculazi. Ekhuluma emhlanganweni awenzelo mphathintambo obona ngezempilakahle lentatheli izindaba, uMagaya uthe ukuthaba okwedlulise amalawulo yikho okwenze wazisa uZulu ngomuthi wakhe lo lanxa nje ubungakahlolwa ngabezempilakahle. Ngokunjalo, uMagaya uxwayise bonke abaphila legciwane le-HIV ukuthi baqhubeke benatha amaphilisi abo umuthi wakhe usahlaziywa nguhulumende. Intengo yesinkwa iyakhwela namhlanje isuka kudola elilodwa lamasensi alichumi $1.10 isiya kudola lamasensi angamashumi amane $1.40. Lokhu kwaziswe inhlanganiso yabapheka isinkwa iNational Bakers Association of Zimbabwe izolo. Abapheka isinkwa laba bake bazama ukukhweza intengo yaso isuka ku-$10 isiya ku-$2.20 kumaviki amabili edluleyo kodwa baliswa nguhulumende. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokutholakale amafutha e-oyili kanye legasi emzarabani. UMnangagwa uthi inotho le itholakale inkampani yakwele Australia e-Invictus Energy Limited. Uthi inkampani le ikhangelelwe ukuqala ukwemba linotho ngomnyaka ka-2020. UMnangagwa uthi inotho le izaletha intuthuko emangalisayo kwezenotho. Abantu abalichumi abadinga umsebenzi wokuba ngumtshutshisi omkhulu kahulumende bavivinywe lugatsha lwe-Judiciary Services Commission izolo. Kubika intatheli zindaba yethu uPraxedes Jeremiah ngokugcweleyo.
Abalichumi laba babuzisiswe ngabekomishini yezemithetho eye-Judicial Services Commission. Iningi labo elibuzisiweyo liphathe kabanzi ngohlangothi olwe-National Prosecuting Authority abathi lilodubo olukhulu lwenkohlakalo. Umnumzana Matthias Cheda wake waba ngumahluli womthethwandaba waphezulu owe-High Court engakayisebenzela kwele Namibia, lapho angumahluli womthethwandaba we-High Court njalo khonale okwamanje. Nguye okhokele ngokukhalaza ukuthi kuhlangothi lwe-NPA kulodubo olukhulu lwenkohlakalo. Omunye njalo wababuzisiweyo ngumnumzana Tinomudayishe Chinyoka ongelinye lamagqwetha kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uchinyoka yena uthi indaba eziningi aziphathwa kuhle ngabahlulelayo kungenxa yokungenela kakhulu kwenkokheli yezombusazwe likahulumende. Abanye abaphakathi kwabalishumi laba ngunkosazana Jesse Majomi, igqwethakazi elilodumo elake laba ngumeli weHarare West edale lephalamende ekubandla eliphikisayo ele-MDC. Umnumzana Kumbira Iwodzi osaphethe isikhundla sokuba ngumtshutshisi omkhulu kahulumende, umnumzana Meshack Wogwe owake waba ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yamagqwetha e-Law Society of Zimbabwe, unkosikazi Florence Ziyambi, umnumzana Mansebo Kelvin Tichawona, umnumzana Edmund Marondedze, unkosikazi Noria Mashumba kanye lonkosikazi Wendy Chingeya. umahluli omkhulu wedale laphezulu elizweni uChief Justice Luke Malaba uthi bazakhetha abantu abathathu kwabalishumi laba amagama abo abesenikezwa uMongameli Mnangagwa ukuthi akhethe kwabathathu labo ozathatha isikhundla lesi. Nyimela iStudio 7 ngise Washington DC ngingoPraxitis Jeremiah.
Umongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump uthi uzaqinisa imithetho ephathelane lokudinga ubuphepheli eMelika ukuze yenqabele ukungena mahlayana kwabantu elizweni lakhe ngaphandle komthetho. Umongameli Trump wethule amazwi la izolo ekhuluma phezu kwenkulungwane lenkulungwane zabantu abavela emazweni afana leHonduras leVenezuela. Abasendleleni sikhuluma manje belubhekise eMelika ukuyadinga ubuphepheli. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika engumgcini sihlalo njalo MDCT umnumzana Dan Moyo.
Well, uTrump siyazi ukuthi konke lokhu nje akukhulumayo kungenxa yokuthi kulokhetho oluzayo ama midterm elections ayenzakala ngolwesibili lo ozayo. Yende siyazi ukuthi usebenzisa esithi fear mongering ukuzama ukuthi akhuthaze ibase yakhe ukuthi ivotele ama Republican ngoba siyazi ukuthi ama senators amaningi lama congressmen amaningi ama Republican asenkingeni khona manje. There is a possibility ukuthi both houses, i lower house le senate houses zingaflipwa ziye kuma Democrat after ukhetho lolo lwange Tuesday. So uTrump I think yonke nje le yi rhetoric nje eye campaign eyokuthi ibase yakhe iphakame kwenza ungathi kulodubo olukhulu oluzayo ngalabo abantu. Akuqali ngabo laba bantu ukuthi abantu abase South El Salvador, Honduras babuye through iMexico bezodinga ubuphepheli lapha eAmerica ngoba umthetho walawo uyakuvumela lokho. Ebe uTrump yena uyazi ukuthi iCongress angeke izikuvumele ngoba udaba lweimmigration lolu ludaba oluvele luhlupa from kudala. Sabona even ngesikhathi sika Obama wagcina la esayini executive order yokuthi iDACA to support ama students ayengela maphepha la ukuthi bakwazi ukuthi bahlale elizweni leli.
Imithetho ekhulunywa nguTrump le athi uzayiletha imithetho esingabona iphatha abantu abavela eSouth America kuphela yini kumbe imithetho nje ezaphatha yiloba ngubani oza eMelika?
I think imithetho engagcine uma ukuthi angaphumelela ukuthi akwenze lokhu Trump, but angikholwa ukuthi ulali ilungelo lelo lokuthi angakwenza lokho. Sizobona kodwa if at all angaqhubekela phambili ayenelisi ukuthi akwenze, ngileqiniso lokuba imithetho ezo affecta wonke umuntu jikelele, not just laba ababuya eSouth America.
Uyacho ukuthi uTrump uzama ukuphehla umdlandla usekelo phakathi nakwabasekeli bakhe njengoba kuyiwa kukhetho nje ngeviki ezayo. Umbona ephumelela yini mhlawumbe bacine bewanqoba ngesilinganiso esikhulu ama-Democrats?
I think uTrump masisiya ngaseqinisweni abantu abaningi umbuso wakhe bayawusola and izenzo zakhe nje eziningi kulama-complain amaningi ebantwini and abantu abaningi bafisa ukuthi ngabe uya impeachwa. So but kunzima ukuthi bakwenze lokho if ama Republican ibandla la ku Trump kuyilona elibusayo ku Congress la ku Senate. So umkhankaso lo ukhetho loluzayo lwanga lesibili loluqhakatheke kakhulu esizweni seAmerica ngoba yilona if ama Democrats engakwanisa ukuthi atake over izindlu zombili ihouse leSenate. So kusho ukuthi ke mabe ngazama ukuthi bapushe for impeachment kuzosuka kube lulanyana ngoba bazobe controller both houses, but nakhona futhi kuzokhlupa maso kuyiwa Supreme Court ngoba ku Supreme Court u Trump usemeke show ukuthi ama Republican asele upper hand ngoba sebele lama judge angu 5 versus ayi 4 abalelwa njengama judge avamise ukuvota lama Democrats.
Umthetho uyavumela abantu abavotayo lapha eMelika ukubana bavote ngaphambilini komzukwana welanga. Usuvotile wena kumbe uzavukela ngolwesibili?
Hayi, mina ngifuna khona ngolwesibili emalayinini khonapho ukuthi lami ngilayine labanye and sikwazi ukuthi sikhuthazane ukuthi sikwazi ukuzama ukutshintsha lo mbuso kaTrump ngoba I think kusibisele emuva.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo ungumgcinisihlalo we-MDCT khonapha eMelika. Abanengi lizakhumbula ukuthi iziphathamandla zenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition kuliviki zicele isadaka ukuthi ingenele kudaba lweZimbabwe kube lokukhulumisana phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokeli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa kulungisiswe umnotho welizwe. Ila kona ukungenela isadake njengalokho eyakwenzayo ngo-2008. Asizweni uGibbs Dube exoxa labalaleli be-Studio 7. Umnumzana Mbongeni Sithole usungula lingxoxo.
Ah, mina lokho isadishi njengavela ngeke ngithembe kakhulu. Isadishi yahlile kakudala. Nanku lokhu ukhali e-DC khala manje ukuthi izame ukuthiwa isirobhile ukhetho, but abazange benze nethu bazithulele. Nanku sakubona abantu bebulawa lapha abayi-6 akunalutho olwenzakaleyo. Umuntu eyenzayo nguye umlangazi ozenzelayo. So mina angibona ukuthi kungaba nesixazululo esikhona. Ezilongusathule nje akulanto abazoyenza vele bona. Into ezehlulekayo nje kuphela ukuthi bona avota ngeZimbabwe kuphela. Sizame nje ukuthi sizilungisele izinto. Umnangagwa umuntu ofunekayo ukuthi akhulumisane noChamisa. Lokho nje kungasiza. Lokho kanokuthi sithembe isadiki. Isadiki sidala vele lokho yahlileka ngendaba yeZimbabwe. Yahlileka kudala. Akulanto eyikhonayo. So nje into efunekayo ukuthi nje thina nje sinabantu beZimbabwe kube yinto esiyibonelayo ukuthi siyenze njani. Ma ngabe sifuna ukukhipha umnangagwa ngenkani ezanophefumele sizenze kuphela ngoba akulanto into esingayenza laphaya. Ukuthemba amazwe akuna lutho isadiki elenzayo. I-South Africa yahlileka kudala kuzanywa from ngo-2008 njengalanto eyenzakalayo ebambekayo kukhulunywa akunalutho olusebenzekayo. Sabona ngo-2008 abantu besifa bebulaa ezanophiyefu but akunalutho lwatshintshayo. Namanje nakhona ngaze kuhanje kuyekhulunywa khona ngale but angiboni mina kuzoba lo-change lukhona. Into okufanele nje phela kuthi thina siziphakamele thina abantu sibone ukuthi eZimbabwe siyenzenjani.
Abantu nxa bephakama khonapho kutshoni ngcono ukucace ba nxa usithi abantu beZimbabwe
yenjena mina engibona ngayo yena liyana ubaba uChamisa akhulume yona last week ngeSaturday nalana nje ukuthi abantu bademonstrate kubonakala ukuthi le nto eyenzakala eZimbabwe iserious. Uma ngabe kungathathwa kuphela kokuthi isadiki ingenele kungayenzakalanga lutho angiboni mina kungaba ne-change ngoba phela ukayenzakali lutho. Isadiki ithatha uma ngabe sukwenzakala something ebambekayo ngoba into kufanele thina sibone sukuthi umbuso weZimbabwe umbuso wezanophefu urongo siphakameni kahle kahle njengendlela nakanchanisa akhuluma ngayo siwusole umbuso kamnangagwa ngoba akulanto esiyibekezeleleyako umnangagwa abantu bayahlupheka kunamsebenzi besifuna ukuthi mhlawumbe singabuyela.
Siyabonga kakhulu-ke ungathelela kusasa mnumzana.
Ya, ngiyabonga kakhulu.
Ye, sesilo baba-ke ubelief kawule webandla leZANU-PF ukhona ecingweni. Baba Gawule kunjani?
Ngiyaphila kithi kunjani Nkosana?
Siyaphila kakhulu. Ye, so sizokuthiwa-ke iZimbabwe i-Crisis in Coalition ihambe khona ngale-ke kwele Namibia lapha bafike khona babonana lo mongameli Gabe Genkop bemtshela ukuthi eZimbabwe sokuzima ungaba lo mvukela ngoba abantu bayalamba akunasinkwa akulani into ziyadula. Wena uthini ngakho lokho?
Kuyadanisa kakhulu ukuthi baphume le nto njalo belanda isadaki izimbabwe isadaki isadaki njengememba yesadaki asikhangelelanga ukuthi kungaba le zinto ezinjengalezo. Isadaki yona yiyo ekubonayo umumo wezimbabwe wazi ngcono ukwedlula konke khona okwenzakalayo ngoba umumo wezimbabwe uklie ukuthi umumo olezinto ezimbili ezithize esifuna ukuthi zilungiswe ngamazimbabwe ngcono wawo Ngabe sibento esihluphayo thina. Kumele siphume kethi singukuncediswa ngamazwe kuqala ayesadatha ayiwo asincedisayo. Kodwa ngokunjalo siyakhanya ukuthi abantu laba bale inhloso yabo eqatshileyo abadanga ukuthi bephambanise into inhlelo zeZimbabwe. Mina ngathi ngabantu nje abale agenda yabo eqatshileyo kodwa ngathi njalo engenhle enganhle i-agenda leyo. I-agenda leyo abayiphetheyo i-agenda ngathi embi kakhulu. Eyokuthi kathesi uMnangagwa as a listening president uvumile ukuthi akukhulunyiswane kodwa abanye abantu bakhona bacila bevumbuluka bengafuni ukuthi kukhulunyiswane bese behamba besenza izinto zabo ezinye ezingakhanyiwe ezihambanisa abantu.
Siyabonga kakhulu-ke baba Gawule. Sithatha ubaba uVolta Moyo ukhola ngale-ke kule South Africa.
Lobu buhle kubona nguye uGawule kuphela abantu beZimbabwe bonke abalamehlo. Yena nguye olekola amehlo ukubona lo buhle lobathi buyabuya bubonwa nguye kuphela. Asekeleni ukukhuluma nxa esaphisa isuthi, izisu zabanye abantu zilambile. Ubusuthi ngoba usuthi usuthele bonke abantu. Akusoqiniso into le ukugawula ukukhuluma ngayo. Kulungile laba bantu badinge isadaka ukuthi izohlolisisa incedise lapha nalapha. Ngoba bona laba bantu uGawula afuna ukuthi bamuzwe, bamurecognize, babe sebemuriwarda. Abangena ngakuhle, bangene ngodlakadlaka. Ama-election that have been contested ukuthi abawinanga. Yikho abantu balokho besenza konke lokho abakwenzayo, lo nalo esethatha akufunayo kumbe angaze afakwe kusiphi isikhundla, usezithathela ngoba abantu bayabona ukuthi akula nto ehlanganayo. Into enhle yona leyo ukuthi nxa isadaka izangenela, labo laba bathi bona babuso uMnangagwa bavuma ukuthi abawinanga ama-elections, kube le ndlela yokuthi ilizwe libuswe kuhle, kube le ndlela yokuthi abafuna ukuzoinvesta eZimbabwe babuye bebona kule qiniso elikhona.
Yelo-ke ngubaba-ke uVolta Moyo ukhuluma ikhona ngale-ke eseJohannesburg. Yena vele usekela ibandla le-MTC elikhokhelwa-ke umnumzana Nelson Chamisa. Bona zansi lobaba uSibusiso ecingweni.
Yebo babuDube, nami ngivumelana naye ubaba oceda kuphuma ukuthi yebo ushintsho lukhona oselwenzekile ngezanu p f ngokungena kwaMnangagwa kusuke kwashotha izinto kwabuyela kulesiyani simo. Yiso ushintsho engibonayo. Ayikho into osesezele yona singabantu, sigcwele ngaphandle kwamazwe manje. Basitshela uGawula ukuthi utshintshe ushintsho yikuphi osekukhona manje. Manje isinkwa kasikho ekhaya, yilo ushintsho phela lolu abakhuluma ngakho.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 bexoxa lo Gibbs Dube. James Marabini uthi litshe likaNtunjambili uyabe eNtunjambila uyabe ehlabela ke kusasa econsathini ugodlwayo yithi Music Festival, festival enkulu eyabe isefilabusi Community Hall. Ezangena njalo ngabahlabeleli abaningi abagoqela uIndosakusa, Mkhosi, Ndwangu Pamuza, Cooksman, Peggy Mageza, Gregory Gospel Diva, Khwabarati, Iyasa, labanye abaningi. Mthokozi omuhle kwanele. Asehlukaneni okwamanje, kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half past 7. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo. Litshone kuhle.